Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalitshona njani izwelukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-27 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zezempilakahle zikhangelelwe ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo zikhala ngeholo eliphansi. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti njalo engomunye wabakhokheli becele le-CCC usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu $300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa omunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia.
Esikhathi sibulawa lapha kwakulo wayekhomanda isigaba lesangaphiphula izwakhe lasijaka wayesitrustunayika ngoba nxa wayekhuma nabantu wayethanda ukuthi nayika baphelele.
Umlandeli webandla le-CCC owabulawa ngesihluku lilunga le-ZANU-PF uNkosazana Mo Blessing Ali uzangcwatshwa ngomgqibelo ngemva kokuhlala kwesidumbu sakhe emoshwari okweminyaka phose emibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abakuhlangothi lwezempilakahle babhalele uhulumende ngomvulo besithi nxa engalungisisanga indubo ababhekane lazo bazakhalala imisebenzi betshengisela kusukela ngolwesine mhlazi ku-29 kuyona le inyanga. Bathi iholo labo liphansi ngalesi sikhathi intengo yempahla eningi ikhuphuka mihla ngemihla njalo izibhedlela zikahulumende akulamithi lokunye okudingakalayo ukuze benelise ukuqhuba umsebenzi wabo. Abafundisa emakolijini emfundo yaphezulu amayunivesithi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi kusasa ngenxa yeholo eliphansi lokunye ababhekane lakho. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ye-primary le-secondary luqhube umhlangano izolo lenhlanganiso ezimela ababalisi lidinga ukwazisisa indubo abahlangana lazo. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti njalo ongomunye wabakhokheli becele lebandla le-CCC usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu $300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa omunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia. Umlondolozi Ndlovu siphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Biti ubikwa wethuswa unkosikazi Aleshina ngomnyaka ka-2020 esithi umama lo uyisithupheti okuyinhlamba ethathelwa kulimi lwesiNgisi. Engehluleka ukubhadala imali le, umnumzana Biti uzaphika ejele okwenyanga eziyisithupha njalo akumelanga enze icala elifanayo iminyaka emihlanu elandelayo ingakedluli. Umanji unkosikazi Vongai Kuriro uthe abafakazi kudaba lolu bakhuluma amazwi ahambelanayo awukuba umnumzana Biti wathethisa lumama. Ukuriro uthi lokhu wabangela ukuthi owathethiswayo ethuke kakhulu waze wathwalelwa esibhedlela se-trauma center. Namhlanje igqwetha likamnumzana Biti umnumzana Alex Mchadehama uzame ukuncenga idale likamanji ukuba aphiwe isigwebo esinganeno. Ekhuluma lelalelezindaba umnumzana Mchadehama uthe kusobala ukuba icala leli lincane kakhulu.
Didn't send it. Didn't they beat it? To pay a fine of $300.
Umanji uTendai Biti abhadale $300 engehluleka uzawuya ejele. Umanji umnikeze inyanga eziyisithupha esejele, kodwa sibekwe eceleni kweminyaka emihlanu nxa engaziphatha kuhle.
Uqhubeke esithi udaba lolu luzakhwezwa edale laphezulu eleyayikhothi ngoba bengasuthiseki ukuba umnumzana Biti wenza leli cala.
Going forward, I can assure you that we are going to appeal.
Siya pambili siza pigisa isigwebo lesi. Sesilawo amaphepha lawa njalo kusasa sizabe sesikwenzile lokhu.
Kodwa unkosikazi Aleshina uthe uthabe kakhulu ngesigwebo esiphiwe umnumzana Biti.
And I nothing to do personally with Tendai Biti or anyone, but let him learn the good lessons. Respect women.
Angilani lo Tendai Biti. Kumele afundise ifundo ukuba ahloniphe omama, hathi omama kuphela kodwa wonke umuntu.
Abachukisi bakahulumende kudaba lolu bebefuna umnumzana Biti aphiwe isigwebo esilukhuni besithi ungumuntu omkhulu kakhulu emphakathini njalo waphambanisa ngokuthethisa lomama. Babaqhubeke besithi umnumzana Biti kumele aphiwe isifundo ukuze uZulu abekwazi ububi bokwenza icala elifana lelakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginoDorothy Ndlovu.
Umlandeli webandla le-CCC owabulawa ngesihluku lilunga lezanu PF, unkosazana Mo Blessing Ali, uzangcwatshwa ngomgqibelo ngemva kokuhlala kwesidumbu sakhe emochwari okweminyaka phose emibili. Isikhulumeli somndeni uWashington Ali wazise lamuhla ukuthi uMo Blessing uzabekwa emalibeni eZororo Cemetery eHarare ngehola lethumi lambili emini 12:30. Kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwakhe nguPius Jamba owezana uPF ngoNkwenkwezi 2022, imuli kaMo Blessing yafunga yagomela yathi ayisoze imngcwabe andubana igqwetha elalimela ngesikhathi esadingwa umnumzana Job Sikhala aze akhululwe ejele lapho ayevalelwe khona esetheswa icala lokutshotshozela udlame olwalandela ukubulawa kuka-Ali eNyathime. Ngokunjalo, imuli ka-Ali ithi isimngcwaba ngoba uSikhala ekhululwe ngenyanga edluleyo ngemva kokuhlala isikurubhi maximum prison okweminyaka phose emibili 1 year 7 months. UJamba yena wadliwa licala njalo udonsa iminyaka engamachumi amathathu 30 years ejele. Sikhuluma nje uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithan Chirowotsa.
Ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eyokuthi khona abantu beZimbabwe bangaze bethonisise iZANU-PF. Uselakala umuntu othonisi iZANU-PF nxa amalunga ayo ebulele. Siyazi thina ukuthi umuntu owabulala uMo Blessing sowahanjiswa emthethandaba, njalo indaba yangkhona isegcekeni. So ukubotshwa kukaSikhala kwakuyindlela eZANU-PF eyokuvala abantu umlomo, ekwenza ukuthi abantu bayesabe ukuthonisisa iZANU-PF lapho amalunga ayo atholakale esenza amacala anjengokubulala izizalwane zelizwe. Ngathi ukuthi nxa sikhuluma ngesimanjemanje bayabe befuna ukuthi abantu betshaye zimquicks, besabe ukuthi manje ngoba bebulewe iZANU-PF singakuthini, abantu bethule bangase bakhulume.
Kodwa bakhona abanye abathi okwenza keleyo lokhu kufana lokuhlukuluza umufi, ukuhlala iminyaka phose emibili umuntu esemochare lokhu engakangcwatshwa.
Angazange sithi ikuhlukuluzwa, ukuhlukuluzwa okukhona yikubulawa kukaMo Blessing Ali lapho imuli ithathelwa igqwetha kwakuyikuhlukuluzwa okwavela kwatshengiswa iZANU-PF ngoba bengafuna ukuthi imuli le yenze lokhu esikubiza sithi inquest. Babefuna ukuthi yona iZANU-PF njengoba iyebamba amathomu ayilokhu zintambo lezi ezemthethandaba kube yibo abathonisisayo. Leso sikhathi esihambileyo kusho ukuthi lobu fakazi obungabe bukhona ku-inquest abusekho, kusitshubani ukuthi abantu kade sebeyalandela lokho kuyabe kukhulunywe nguhulumende. kanya sobali ukuthi ikho ukuhlukuluza okwaba khona lokhu okwenza imuli siyakuthola kakhulu kusenzakala esintwini ngoba imuli leyo iyabe isebuhlungwini njalo kuya kuyindlela eyokulwisa isitha.
Lo ke ngumnumzana Swithan Jirowotsa ilunga lebandla le-CCC ubexoxa icingweni lontungamile inkomo Studio 7 ekwabulawayo. Kulandela ukuxabana lokungezwani okwenzakalayo sikhuluma nje kumabandla ezombusazo yaphikisayo ikakhulu ele-CCC. Bakhona abasakhulayo abaningi abathi ithemba labo lokuthi la mabandla lokhu elakho okufunakalayo ukuthi enqobe iZANU-PF sejabalala. Kodwa bakhona abathi akula ngenye indlela impilo zabo ezingaguquka ngayo ngaphandle kokuthi lisuswe embusweni ibandla elibusayo eleZANU PF. UTobias Mudzingwa uyalandisa eHarare.
Sibi isimo esiselizweni ngoba intengo yokudla lenye empahla iyakhwela mihla ngemihla. Uthi idola lakuleli liphela amandla nsuku zonke kanye lokuthi abasakhulayo abalamisebenzi ekhanyayo abayenzayo. Loba ibandla elibusayo eleZANU PF lisetheswa umlando wokwehluleka ukutholisa abasakhulayo kanye lozulu impilo ehlelekileyo, omunye osakhulayo osekela ibandla leli unkosikazi Nyari Bechani uthi ithemba labasakhulayo liqhubeka lisebandleni lakhe.
Konta ngabona mele bezithembele nje kuZANU PF lo babwethu President E.D. Mnangagwa Efficient 2030. Ngoba ngeke bethemba opposition party. Ikakhulu le IEC. Kambe shiwa kungaba le pattern la ma structures kuvumbulo kumuntu ethi khona ngu interim SG bona bemphike bethi ayisuye icede khona apho ebakhiphe ku parliament ba recall kodwa baphika besithi abamazi. Kambe shiwa i party enjalo ingangena embusweni.
Kodwa omunye osakhulayo osekela ebandla eliphikisayo ele-CCC umgcini Mabutho uthi osakhulayo osekela iZANU PF ulesifiso sokuthi abasakhulayo baseZimbabwe bafe bengabayanga.
Angikholwa ukuthi bakhona ontanga abalengqondo ezidonsayo sibili abangathi iZANU PF libandla elimqotho kusukisela kudala abantu laba bebulala ilizwe lekusasa lethu. Kungaba yikho ukuthi izinto azimanga kuhle kuma opposition parties kodwa lokhu akusho ukuthi abaziphetheyo kathesi bangcono. Ukuze siphumelele njengelizwe sizasizwa yibo abaphikisayo.
Inhlanganiso ecubungula okwenzakala elizweni ihlela isilinganiso samanani eZimbabwe National Statistics Agency ithi inani labasakhulayo elingela misebenzi lingafika isilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 47.1%. Kodwa ezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithi inani lentsha engela misebenzi ingedlula lapha iyefika kusilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%. Omunye njalo osakhulayo othi ithemba likumabandla ezombusazwe aphikisayo unkosikazi Charity Sibanda oyisakhamuzi seGokwe.
Singakhangela emuva sabona ukuthi lapho kwangena khona ibandla le-MDC kuhulumende libambenele leZANU PF yayingaba mnandi iZimbabwe. Isithengiselo sokuthi abaphikisayo balakho abakulethayo etafuleni kungenelisa yilaba ababusayo khathesi. Ngisalethemba lokuthi bazalungisa okuhluphayo ukwenzela ukuthi bethenjike beqinile ukuze benqobe ekhethweni luka-2028.
Kodwa bayalwisana okwamagama abaphikisayo ikakhulu abakubandla le-CCC lelo eselilamaxhuku amathathu sikhuluma nje. Ubeka ithemba Sengwayo uthi amabandla aphikisayo ayafana lenkukhu egijimayo kodwa isiqunywe ikhanda.
Ukutiphusi namhlanje kuphuma laba besithi sokulenkokheli entsha ebandleni kodwa besanda kutsho njalo esinye isiqinti sebandla elinye siyakwala lokhu kugcina kusihluphe njengabontanga ukuthi okwenzakalayo kuyini sibili. Lokhu kuyafana lokuthi kathesi akula bandla elizwayo eliphikisayo kweZimbabwe.
Osakhulayo oyingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo eligqwetha kobulawayo othande ukwaziwa ngokuthi ngumpintshi uthi okungapheliyo kuyahlola njalo lizathwala amagabha avuzayo ngelinye ilanga ibandla leZANU PF.
Nxa sikhangele ukusuka kukamnumzana Chamisa esikhathini kuyadida ingqondo njengabatsha kodwa mina ngumbono wami ngikubona kuyindlela enhle nje ukuthi azisuse emaqilini azisuse emaseleni lapho nxa sesiyaqala into entsha kuzaba lobunzima ukuthi umbuso uthathwe kodwa ngibona ukuthi ngelinye ilanga umbuso uzathathwa ngebandla eliphikisayo.
Abanye abahlolisisa indaba zabasakhulayo bathi intsha ingaswela ithemba kwezombusazwe kuzadala ukuthi ingaphatheki ezintweni ezifana lokhetho okulakho ukuqhubekisa umbuso webandla elibusayo eleZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kusigaba sezomnotho lamhla sixoxa lo nkosikazi Charity Nxumalo othengisa impahla emigwaqweni kobulawayo osanda suswa ikhansile enzikini yedolobho leli isithi ilungisa indawo zisemthethweni zokuthengisa impahla etshiyeneyo. Unkosikazi Nxumalo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba uthwele nzima ngoba asebolile amakhabitshi amabili abezama ukuwathengisa iviki yonke phandle kwendlu yakhe emakhokhoba.
Mkhwenyana, lokhu kunzima mkhwenyana, vele akusakhulumeki ngoba yinjangwazi abantwana nyalalamba phenyu besizama mkhwenyana, sithi yathengisa lapha emgwaqweni phandle njengoba liyakwazi lokhu ukuthi imisebenzi akula lapha eZimbabwe. Ngithengise ngamatamatisi kwami lamakhabitshi, babuyile basithathela abakhansili bathi siyengena ezitendini siyerenta. Ngiyarenta ngani ngivele ngingelalutho mkhwenyana?
Singathi
kunzima sho mkhwenyana.
Yes, singathi nxa kunjalo pho liphila njani njengoba vele umnotho kungani umanikinike kanje.
Sokunzima kakhulu mkhwenyana, sikhathele thina sesikhalela abantwana sisazikhaleli. Mina ngiyakhosulala ngingadlanga, kodwa umntwana ngizamthini? Esikolo bafuna ikhala, bafuna kuthiwa kula makhala lawa abuyayo lawa asefunakala esikolo. Abanye mba kuthiwa kufunda ngamafoni. Yinto engizayithi kunzima mkhwenyana, ngapha esikolo abala ithi vele izikhalo zethu esikolo zikagavumente ezikahulumende zonezi, izikhalo zethu vele abalaleli. Ngapha kunguye futhi uhulumende osikhipha lapha esizama khona. Sisebenze ngaphi thina mkhwenyana? Kunzima
Aso akunzima loko abantwana baza kufa lonyaka lokuhlala bazahlala siyaphatala ngani fees. Yes, zokuthi abali khipha khona
ile kodwa hayi lokhu kunzima mkhwenyana. Siyakhala ukuthi ngabe uhulumende angasizwa lathi izikhale zethu manje abalandaba lathi.
Hello ke unkosikazi Charity Nxumalo othenga ithengisa impahla emigwaqweni obexoxa icingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 esemakhokhoba kobulawayo. Inhlanganiso ye ibhethu likaZulu ngomgqibelo ibambane lezakhamizi inkokheli zomdabu lamalunga edalele parliament eCholocho North esilongwe kuward 7 befaka iziphambano emzini owathiselwa khona endlini abantu abaphose befike amachumi amathathu 27 kuhlangene labantwana mhlazi ku 24 Nhlolanja 1983 ngesikhathi uqala umbhuqazwe weGugurahundi. Mhla ka 15 Mbimbitho kuzavulwa ilitshe lesikhumbuzo kulindawo esiqalile ukwakhiwa. Okunengi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Sasihlakule emasimini umbhobho wazokhala ngemuva kwethu kulayini elandelayo eyetheni. Sisasithi mehlo suka sabona idudu savela sahle sashiya amakhuba khonapho saqala ukuthi sigijime ngelayini. Ngale komlilo ngoko-anti wabantu abami ngoba bazala kwakula ngapha manje sokunzima ngapha. Ubabazala wathi mina ngiyindawo ukuzatshisa umuzi wami. Umamazala wathi wena dinga abantu bekubhabhulisa abantwana singani.
Umnumzana Rodius Mpofu uthi umuyi owayengumkhokheli we-VO Brigade uParents Siri bamupha ibizo ngoba wathi ekhuluma labo emihlanganweni wayekhuluma ngolimi lwesishona.
Thina ngesikhathi sibulawa lapha kwakulo wayikhomanda isigaba lesangaphephula izwe lathi sasijeka wayesithi sasithi kunayika ngoba nxa wayephuma labantu wayethanda ukuthi nayika baphele ngoba khonapho kuzazi kuzobulawa kunabantu besihlonke waqala kwabiza umhlangano wesigaba sonke ephumula kwakhulunywa kabanzi esithi abantu bagcina amatisti bona uba mnini muze nalo okwathiyeswa khona abantu wayewuntu omdala kakhulu waphakamisa isandla wathi naye bona amatisti abawazi.
USathulo Ndebele uPR Mark North edale lePhalamende uthi uyathinteka ngodaba lombhuqazo etsholotsho ngoba le nguli yakhe yahlaselwa.
Okungithinta kakhulu kanti ukuthi into ikhanya egrawundi yenzakala kakhulu etsholotsho ngoba nami ngiyisizalwane. Njalo thina sinyekela njengabahlali besilonke ukuthi sizigcinele lezo zindawo kube yithi esizipha i-ona. Into leyi iyakhanya ukuthi iyabe ihlezi imhlukuluza ngaphakathi kwayo.
Ilunga ledale lePhalamende etsholotsho North umnumzana Libion Gombalume Sibanda uthi uyise laye wabulawa ngumbhuqazwe ngakho abantu bengesabi ukuphuma bekhulume ngodaba lolu ngesikhathi inkokheli zomdabu sezibabiza kumihlangano yodaba lolu.
Kuphephethetho zabuya khona le victim behlale ndawonye bekhulumisane lokhu ngakwenza ngambulala sibilibane esikhathi bangithunywe soseso kwakuyile. Anyway sizalinda sibone ukuthi abadala bona bazabuya besikhathini.
Abebheji likazulu bathi ekwembulweni kwelitshe abalakha esilonkwe mhlaka 15 Mbimbitho bazahle bathathe lelo thuba lokuphatha umthandazo wesikhumbuzo ngelanga elilandelayo bathi bazaba lomunye umbuthano womthandazo emkhonyeni line lapho okwathiselwa khona abantu abaningi benika inhlonipho abesifazana bonke abahlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe njengoba kuyinyanga yokuqakathekisa imisebenzi yabesifazana i-Women's Month. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobula wayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika lamuhla ukhetho lokudinga uzamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe luzenziwa esigabeni seMichigan lapho wayengumongameli welizwe umnomzana Donald Trump azabhekana khona lonkosikazi Nikki Haley. UHaley nguye yedwa osesele ephikisana loTrump lanxa elokhu enqotshwa kuzigaba zonke ezibalisa leseSouth Carolina lapho adabuka khona. Ucwaningo olusanda kuqutshwa luveza uTrump esenguchiki lobhanqa lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe wele Melika.
Mina mbona ngathiwa i-election lay is a hammer down to izinto ezimbili. One, economy and two, ukuthi abantu babebheka njani umongameli uBiden ngoba siyakwazi sonke ukuthi ngathiwa sekhulile or seluphele but ingqondo zakhe lokho ezisebenza. So ikwesi kubonayo kwakathesi ngoba asiboni ukuba yilodlakela around the world. Yeah, impi ziyaqaleka and all this other stuff, but it's not the Americans abangantu abaphambili kwazo.
Manje njengoba kulokukhalakhala ukubana umongameli Joe Biden usekhulile, ubona ungani kusiyaphela ihlandla lakhe lombuso, singabona yini sehluleka ukubusa?
Mina mbona ngathiwa election is invigorates your youth and then ma usuphakathi kwe-ofisi vele you are not doing much but ukudelegeta. So yena umongameli uBiden I can see him finishing his term ngoba siyakwazi ukuthi laye he's been in public office since 1972 and Gates is like 82-83 years old and ukuhamba kwelizwe is about teamwork not umuntu yedwa. So ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika ubexoxa lati ecingweni ekhona pha esigabeni seOhio. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7 kanye labalaleli bakhona emagumbeni manomhlaba enhlala senzansi indlovela amandla. Ngiyabingelela nkosi yami kathi Studio 7 ngicela ukubuza selidlala amarekodi njani ngaphela mina lenisa asiwezi. Ngicelile ngiyacela mpela mina njengoba ngingudovadova madoda ukhanda leva umagade ephindelela njenge-load shedding. Ngiyacela mpela nguye lo okhulumayo. Ngicela ukuthi lisikhuphulele indaba mpela ngoba manje amarekodi asedlala abantu abawu-2 uzezwa kuthiwa isikhathi sesiphele vele sesiphele isikhathi ngoba sincane imizuzu engamashumi amathathu mncane. Siyacela mpela Studio 7 lalowo nguye ophethe Studio 7 mpela sikhala kuye mpela siyacela ndoda yamadoda kumbe ngubaba kumbe ngumama ngiyacela siyacela shem cela isikhuphulele isikhathi ngoba manje isikhathi sincane kakhulu mkhosi yami hlala njani kofana
up Studio 7 wawa unkomo malahle unkomo lo nochuma lo so wabuchuma yena uchuthu anyoba na wayedloba emshini so mahamba kena phansi kwabantu uzitshela ukuthi yena umaqhuzu uwinile manje emshini ore uganga nje abantu abadala bekhulile ngakho abayedlala ngabantu labadala sengangizwi kusasa kunezokubahlupha empilweni zakho ngoba into abayenzayo ihluka ebantwini kusasa ma sebekweza kibo bengakhali bebeyokhuluma bekukholisa beklamasa ngendlela abathanda ngayo bona phela ngingacabanga ukuthi wonke umuntu usapothe izanupf umuntu wasezimbabwe yena akasapoti ngoba ningadlala abantu abathina kasihle ikakhulu bangayaka uba uchuma ngoba lami ngiuchuma
umgumuku yatshelela sathi ma sikhuluma thina siqalisa indaba sathola thina sesingabantu ababi ngoba sathi sithi ma sithi siyakhuluma ukuthi bantu bhalani iconstitution ukuze into zenu zilunge abantu bathi hayi ma ukhuluma kanje uyizani manje nakho ke into lo ebhebhedela siyaphambili sakubona thina ngama-actis umnankagwa omgabe besithi basebenzisa igama lezani lo udaba ningisitole wathi ngeyami then kwagcina kulungiswe ngaecourt so ngoba babe ne-constitution bonke kwalungisa ecourt uyabona le yingxabangxaba into zokuthi angazathi kuthiwa ngamatophi esingawaziyo kambe kungathiwa ephatini kuthole sokudleka kuhwejwana kuhwejwana kubangwane
mbonge kakhulu basakazi ukungikhumbula yo bengingaselafoni ma-DJs ami Ntungamile Nkomo Gibbs Dube Daboka Ncube nabanye lonke engeliqambe liqede bafethu ngiyabonga
siyabingelela siyabonga kadumaza kakhulu ukubona umnankagwa esefuna enye i-10th term elokhu ephethe phezu kokuthi eyi-worst president on earth abantu bezimbabwe bazibakubona okwabonwa ingithi thweli kahle umnankagwa usefuna ukubusa kuze kubuse nengane zakhe into ayekhiphela umgabe kuyini anti wayesithi umkhiphethi usefaka unkosikazi wakhe uGrace so usho ukuthi umnankagwa kahle kahle abantu bezimbabwe sebabona ukuthi bayizilima bonke ngempela futhi bemvotele ngenkane qeda lapho ebarige i-election eqeda lapho baxotshe emaplazini abawabhonga umgabe kodwa yini yona le kodwa umnankagwa into afuna usibonisana singamazimbabwe isithunzi sethu singamazimbabwe naselaso ngayo lindlela ukuthi asifuswa ngumuntu olobuchuku ongalanembeza njengomnankagwa hhayi okunje kuyethusa
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo Live Talk kugatsha lwethu lapho lohlelo esikhangela khona ezabakhulayo sikhangela isimo semfundo elizweni ngesikhathi abafundisa emakolitshini befuna ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo lincane kuthi ngakwelinye icele lezifundi lazo zikhala ngokuthi imbadalo ezihlawulayo iphezulu kakhulu. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zezempilakahle zikhangelelwe ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo zikhala ngeholo eliphansi. Owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Thendai Biti njalo engomunye wabakhokheli becelele bandla le-CCC usephiwe isigwebo sokubhadala imali efika amadola kwele Melika angamakhulu amathathu US$300 ngemva kokutholakala elecala lokuthethisa umunye umama ongusomabhizimusi odabuka kwele Russia. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.